Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 11 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abafakazi kudaba lokubulawa kwelunga le CCC eGweri uMboneni Ncube bayithuselwa njalo lamapholisa abopha abacatshengelwa ukuthi bamambulalayo sebesuswe kuleli cala.
Asikezwa ngoba abantu abashonileyo kabakabiwa kusalindwe lokho ukuthi mhlawumbe kwaziswe imindeni, ngakho kasikezwa ukuthi bakhona na abasuka kwelezi Zimbabwe abathintekayo.
Kambe bengaba bekhona abadabuka eZimbabwe ababulewe ngokudutshulwa eBhawa leSouth Africa eSoweto izolo. Kambe umnotho welizwe leMelika ulokhu siyanganxele, kodwa imisebenzi iqhubeka isiba miningi, utsho ugatsha lwezemisebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abafakazi kudaba lokubulawa kwelunga le-CCC eGweru uMboneni Ncube bayithuselwa njalo lamapholisa abopha abacatshengelwa ukuthi yibo abambulalayo sebesuswe ekucwayisiseni leli cala. UNcube wagwazwa emhlanganweni webandla le-CCC ngenyanga kaMbimbitho, kutsho iphephandaba le-The Standard. Leli phephandaba lithi isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthi akula lutho olunganxele ekususweni kwamapholisa enkambeni asiwe kwenye njalo inkamba, ngoba evele esebenza esiwa kwezinye inkamba ngemva kokusebenza kwesikhathi esithile. Leli phephandaba lithi abafakazi ababalisa udadewabo kamuyi uJudith Ncube bayahlukuluzwa ngabasekeli bebandla lezanu PF besethuselwa ukuthi bangalokothi baveze ubufakazi obungabophisa abasolwa. Ababotshiweyo balitshumi lasithupha, kodwa sebaphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso. Onguye obikwa wasusela amanqe uNcube uKennedy Simbi elokhu engazakali ukuthi ungaphi. Ixuku labantu laba abahlasela uNcube lamanye amalunga e-CCC licatshangelwa ukuthi likhokhelwa ngowake waba ngumphathintambo wezomvikela wesizwe uMnumzana Owen Ncube. Kodwa uNcube ubikwa engathandanga ukukhuluma lephephandaba le-The Standard ngalolu daba. Kambe bengaba bekhona abadabuka eZimbabwe ababulewe ngokudutshulwa eBhawa leSouth Africa izolo. Ilizwe leSouth Africa livuke lithola imbiko yokuthi kulabantu abaningi abadutshulwe endaweni ezithiyeneyo eMabhawa alelo lizwe ngabawathi ngamathaven. ESoweto konamzamo e-Orlando East yikho okubulewe abaningi abalitshumi lanhlanu 15, iningi labo bengabasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwamatshumi amabili. Kubikwa kungene amadoda ahlome ngezibhamu ezibalisa ama-AK-47 lovolovolo bahaza inhlamvu mahlayana. Kwadutshulwa abantu abadlula amatshumi amabili, abalitshumi lane babhubha khonapho, ababili babhubhela esibhedlela. ePietermaritzburg kudutshulwe abane ngendlela efanayo ebusuku bunye. Kuthi eKatlehong kudutshulwe ababili ngobusuku bangolwesihlanu. Lokhu kwenzakala ngemva kokufa kwabasakhulayo bangamatshumi amabili lanye 21 e-East London bebulawa ngokucatshengelwa ukuthi yitshefu yomoya kumaviki amabili adluleyo. sibuze umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda ukuthi bakhona yini abadabuka eZimbabwe abangaba bethinteke kuzehlakalo lezi.
Kusho ukuthi ngomgqibelo sizwile ukuthi kuye kwadukuleka abantu abane bashona Peter Maritzburg abanye abayisitshiyagalombili basala belimele kwase ukuthi ngasesoweto Orlando East kwadukuleka abantu cishe abangamashumi amabili nantathu kwabesokushone abalishumi nane kodwa kuthe sokusophela usuku besokushone abalishumi nanhlanu ngoba siza ukuthi kuye kwafika nje abantu lapha ebusuku maziphakathi kwamabili ebusuku bavele nje bathululela izinhlamvu phezu kwabantu kade bezihlalele nje bezithokozela bephuza lapho esportini enomzamo esoweto Orlando East.
Selizwile yini ukuthi bengaba bekhona abavela eZimbabwe abangaba bedujuliwe kumbe beyibo abacashangelwa ukuthi yibo abayenze lesi sihluku?
Asikezwa ngoba abantu abashonileyo kabakabikwa kusalindwe lokho ukuthi mhlawumbe kwaziswe imindeni ngakho kasikeza ukuthi bakhona na abasuka kwelesi eZimbabwe abathintekayo kodwa nakho esikuzwayo kunamacemba njengedudu laseqalile nje ukusulela kuze kubo bonke lobububi ebantwini bokuza kwelase South Africa kanti abukho ubufakazi obukhomba lokho.
Wona umkhuba wezibhamu lo ubona njani wena nxa ukhangela okwenzakalayo? Kuyini okungenziwa ukuthi kungabi lezehlakalo ezinje?
Umkhuba wezibhamu kwelase South Africa awumhlanga kakhulu ngempela ngoba ubani nobani ofuna isibhamu kakhulukazi igebengu bayanelisa ukuthi bayithole kungakho sithola ukuthi ngempela vike yodwa kunabantu abaningi kakhulu kangaka sebethe badubuleka okusho ukuthi sokuze kwadubuleka abantu bashona besendaweni yokuncebeleka ukuthi bazithokozise singazi ukuthi injongo kungaba yini kodwa kungacatshangela ukuthi mhlawumbe phela izimbi zabantu kumatekisi kumbe yini kodwa kuyadingeka impela ukuthi kubonakale ukuthi uhulumeni uthatha amanyathelo athize ngendaba yezibhamu.
Lo ke ngumnumzana Vusumuzi Sibanda umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala eSouth Africa e-Africa Diaspora Forum ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa ndawonye leze lizwe lonalelo bezifolile izolo eHillbro eJohannesburg emthandazweni wokukhuthaza ukuthula lokubambana ngesikhathi kuqhubuka inzondo enkulu yezizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo esipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Leli libutho lenkosi ubulelani lobhengula kamzilikazi ligiya ngesikhathi izalwane zamazwe atshiyeneyo ogoqela leza kwele South Africa zifolile Johannesburg zithandazela ukuthula. Induna yakwamthokazi kwele South Africa uThulani Jumane utshele Studio 7 ukuthi lo ubungumbuthano ohlelwe ngabezenkonzo bebambisana labo njengenkokheli zomdabu ngemva kokubona ukuthi kulokungahlalisani kuhle phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa.
Inhloso yakho konke lokho ukuzama ukubonisa ubumbano phakathi kwezizwe zonke ikakhulu isizwe sakwaZulu nesizwe sakithi samzilikazi kamashobane. Sizobabonisa ukuthi abantu thina ke nesizwe sakwaZulu siyinto yinye and loko asikuthengi kuvele kunjalo ngisho nakudala.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Thabalala uthe umthandazo lo uze ngesikhathi esihle kakhulu lapho sekusanda izehlakalo eziningi zokuchophana phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa.
Njengoba liyakubona ukuthi kulezinto ezenzakala into zemozolo fopi into zabodudula so namhlanje kule nhlangano eziningi ezitholakala zizokuchitha konke lokho zithi singumAfrika oyedwa singumuntu oyedwa singumntwana oyedwa ukuthi Africa united, Africa one, we are one as Africans.
Umkhokheli wezinduna zakwaZulu esabelweni seGauteng uMbongeni Sibiya laye utshele Studio 7 ukuthi akulunganga ukuthi abansundu balwe bebodwa.
Kulo mthandazo sifisabe khona ukuthula kithi sonke. Kungabibekho umuntu ofayo, induna yimphathi umuntu ofayo. Angeke ukuthi uphethe abantu bebebeza uphetheni. Lokho nje esithi zokuqela, zokuqela nje uxolo ukuthi kube khona ukuthula kulo mthandazo. Le uyabona simunye, asibazululani, ihubo lilodwa kuhlabelela noma ubani.
Inkosi yakwaMthokazi uBulelani loBhengula kaMzilikazi. Uthe okuqakatheke kakhulu ukuthi lumbuthano ubungokuqala oveza kumanyana phakathi kwesizwe sakwaZulu lesakwaMthokazi. Langamazwi agcizelelwe ngabebemele amazwe atshiyeneyo kulumbuthano ogoqela labaseNigeria, eGhana lakwamanye amazwe. Sekulesikhathi esiningi kuqhamuka izenophobia kwele South Africa, izalwanza kwele South Africa zisethe saza kwamanye amazwe umlando wokubathathela imisebenzi lokudala amacala. Kulokhu kusungule lonyaka inhlanganiso ezibiza ngokuthi Operation Dudula isihambe endaweni eziningi sithi abantu bokuza bonke abahambe. Akunyanga zingaki kubulewe isizalwane seZimbabwe lokushini le-Diepsloot umnumzana Elvis Nyati wafela ukuthi wayengala passport ekhombisa ukuthi use-South Africa ngokusemthethweni. Abafundisi abebekhokhela kulumbuthano bathandaze kakhulu kumvela ingqangi besithi bafisa kungahlabi khona ukucwasana ngobuzwe eMzantsi Afrika. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Okwamanje ke ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi izolo izakhamizi zelokitshi lesizinda koBulawayo zivuke zithola omunye wazo, umnumzana Alson Moyo, ekwaziwe wabhubha bucwadlana lendlu yangakibo. Izakhamizi zaleli lokithi zibikwa zisithi kumele kuvalwe ibhutsha ethiwa emigalo ko-Richard ngoba ithengisa utshwala okungekho emthethweni, njalo lokhu kukhuthaza ubugebengu obuthiwa sebubhahile kakhulu kulelo lokithi. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi amapholisa amane awenkamba yeHarare eHighlands Police Station abotshiwe ngemva kokugabana imali engamadola eMelika azinkulungwane eziyisikhombisa US $70,000 abayithathele omunye umama lobaba ababesebenzela omunye umuntu ongaqanjwanga igama bamemtshontshela. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonani basakazi be-Studio 7. Lina elisakaza njengoba zinjalo bafowethu. Sidiphilani, niphile, maliphilile bafowethu, siyabonga. Mina ngumpanda moyo kugongogama village ward 9 Bulilima West. Lapha ukhona into mina engibona ngani lapha kunzima lapha. Lapha sekuthiwa kulabantu kule amaroli kuyathwa kule roli ethwala abantu isiyabe siya register kuvota. Kuchoni kunoko noma sebevota bayasebevotela ngabazathwala futhi besiyavota. Ake kulungiswe lapha kathi sekwenzenjani ukuthi kona kube nendawo ababuya khona behlale noma iviki or couple days abantu beregister ukuthi abantu bayathwalwa kuthiwa bayeregister kuvota. Akuzwakali kahle mina ngikuboni kahle akhe sifake namehlo lapho ukuthi kwenziwani lapho kwenziwani ukuthi kona kungabuya abantu laba bafana laba ezithupa bayabuya one day badlula bayadlula abanye bezwa kuthiwa sebedlulile. Ake kuzwakali ukuthi le nto ikhulunywa kuthiwa kuyalungiswa ukuvota kuyarejistwa kuyathatha izithupha. Ngiyabonga ngabe imude kakhulu
kwistudio 7 niyaphila njani basakazi? Yalibingelela basakazi bami, yalibingelela kakhulu lonke ya yalibingelela kakhulu mpela ya hayi siyabonga kakhulu, siyabonga izindaba, siyabonga izinyuzi elisinikeza zona ezinhle ya siyabonga kakhulu ya hayi kuhle kakhulu ya sisilindele izinyuzi, ngilindele izindele ngizilindele inyuzi ya kuze siphawule phela kumele siphawule ngento esizizwayo ukuthi khona manje kwenzakalani asila radio lapha manje ya cela lisiphi izinyuzi kakhulu lisiphi inyuzi lisiphi indaba ya lisiphi indaba ukuze siphawule lokho sekuzizisa lathi ezweni lakithi. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu.
Balibonani kwistudio 7 salibonani niyathanda ukuthi badala eZimbabwe linaebulawayo ngapha sinanzelele kulo mpholisa lo kuthiwa ozibiza silivo lo wephilolo aleka babezekhaba ke behlasele bezama ukulandelela yena into zonke azenzayo ngoba uyathatha imijova lapha eyivalela ngale kuye edrilolwe isibhathe isipesithisi osuke isilabo $80 thina siyithanda into nala yenzayo sibe sisibhadalisa i-1,000 pound efine kumbe £2,000 efine yena besithatha i-$60 kumbe $80. Kanti indaba yena igazethi i-government ingasigazethe into ezifunakalayo emjoveni kawani sibekwazi ukuthi ama-fine yalokhu ami kangaka lokhu ami kangaka wani sesivele sipha ama-user la i-government kawani kulolokhuloko siziphe umuntu emzini wakhe siziphe umuntu esiyakuzalalela emuli yakhe emzini wakhe. Balibonanizalibonani badala nantanda ngithanda kuyelela lonke ku-studio 7 nawe ngithanda ukuphawula ngendaba le ama-corruption la enzakala kolayo ikakhulu kolayo abezekho isicela bezama ukuhlasela kwi-drillolo emaphoyisa e-drillolo la ethatha imijova yabantu siyayivalela ngale kule nkalakathi ye-corruption efihlekeleyo kwaphana ukuyivalela imijova naleyana ngoba imijova leyana igcina iphume kwaphana isibhadaliso 100 kusiya kubo from 50 kusiya ku-100 US dollar okokuthi okuthathele kubamba sebekuthathe imijova beyovalela ngale sophuma ngakwedize inkalakatha zemali sicela badala sebelinanzelele into indawo enjengaleyo sebili futhi ngabe i-government isiphawule kawani okuyabe kufuneka emjoveni kawani sibekwazi ukuthi ufinde yalokhu imali engaka ufinde imali engaka kulokuthi siyaphumte ibe imali engaka bo-100 siyakudlala emoli yakhe isithethe ukuthi imali engabe iya ku-government kungabe kungcono ngoba ngaye ngathi $5 ifinde yalokhu lalokhu lalokhu ubekwazi ukuthi amacala akho abe yi-4 usubhadalile $20 ngena ku-government mina ngibona kungcono kakhulu kulokho-ke la mapholisi esenza intando yakhe so intando yabo
ku-studio 7 njani basakaza abahle nabalali abahle asobe umdala uzama ukungena lami kusefile namhlanje ngithenga ingene khulume ngendaba ka-president waseBotswana lo umutsetse lo othi yena iZimbabwe ifile nje kanje ngendaba yama-sanction ngathi abantu besimakile i-gold egcekeni nje bebanjwa ama-airport ezositshela ukuthi ngama-sanction akula ma-sanction abulala iZimbabwe la iZimbabwe ibulawa yi-corruption omnankagwa bayatshontshe egcekeni izanu p f iyatshontshe egcekeni abantu bebhekile uyabona so ikakhulu ama-leaders la e-southern africa yibo abasicindezelayo ngani bona abakhona abakuthola ngokuhlupheka kwethu iZimbabwe mayifadalala ngani bona ikhona inzuzo abayitholayo laba bantu ngoba akuna umuntu ongakhuluma kanje ekhulume into engekho egcekeni kanti into iyeyibona naye ukuthi iZimbabwe nje ibuswa yi-corruption ngenkani uyabona ubona kunjani ebutswana ngubani umuntu ongabusa for 40 years umgabo obuse for 40 years bona ebutswana babe bangakuvuma ukuthi umuntu ebuse for 40 years umbani ongabusa for 40 years la enjani angeyibusi i-20 years kwapha uyaphuma kuphela kuyangena omunye noma kunje khona manje uyayihlukumeza ifamily ka-Ian Khama lokho eyibophe senzana siyadlula isikhathi sakhe akekho right lo president wasebutswana lo into ekhuluma kayikho iZimbabwe ibulawa yi-corruption nokubusa ngenkani lokuwabusa abantu kuhle bangayekela lezo zinto umnankagwa ilizwe lami liyavulukale liya
linjani linjani studio 7 ayithina siyaphila. Sicela ubaba umqondisi moyo evan ebantwini laba abaqambileyo laba lotheka soza amqambe hayi besicela amqambe ngoba khathesi akusela sikhathi sokuthi singafihlelana kumele sibe lazi iqiniso ukuthi kwaphambazeka ngaphendle njalo abaphambazeka ngobani lobaloba asoza aqambe abanye uJoshua Nkomo etshiya bona la yena lo muntu kamqambe sibe mari
sabonani Studio 7 sabonani lonke nje elisilethela inyuzi ezimnani hayi ngizwile indaba kamqondisi umoya ethi khona kwakule mthakazi amakhiwa vele ayifuna ukudivayida ngaleyo ndlela njengabo Enos Nkala kubuye labo onduna okhayisa babekhona lawo abayisekelayo leyo nto kuthiwa ngeyimthakazi ye ngiqiniseke ukuthi kumbe ihistri yangikhutha mina ngikwazi kwakule rodisia ngiyasakanda anzange ngilibone ibale lithi mthakazi hayi nxa kwakunjalo hayi ikhozi yabo iyezwakala kodwa thina abanye asiyisapoti sidinga i-United Africa iye siyifunayo thina without borders now khathesi sebesibisele abafana bemthakazi esikhathini sabochaminuka khona na sebesibisela kuchaminuka how many lokhuzina mangaka ama-descendants kayena lo lokhuzina lochaminuka mangaki kusebangaki uchaminuka wafanini bona sokulezi zukulwane kuphela so bangasibisele emva thina sithi phambili le-United Africa
njani Studio 7 thanda ukubingelela bonke abantu idayi siyobonga endaweni esinika zona into engithanda ukuyisho ebantwini bakithi ukuthi masibe nezibindi lanoma le iparty sethu sela ukuthi siyivote asibe nezibindi sikhiphe ukuze sithole enye impilo e-right ngabheka manje lala eGoli izinto sezidula sokunzima kusaphileke so asiqiniseleni asiqiniseleni lami vele 2023 ngiyabe sekhaya ngivota la sikhipheni le iparty le ngoba ngeke usilungele singabe lokho esithi bengayenza lokho sokumele siyesabe sikwavotelela noma singathandi angibona ungasibiza lokho
sanibona uKhozini njani sibingelele ku-VOA ikwela isithola khona izindaba sibonge lathi uvala uPaulo
ku-Studio 7 inyani basakazi abahle nabalali abahle asobudala samungela lami kusehlula namhlanje njengingene khulume ngendaba kaPresident waseBotswana lo umtsetse lo othi yena iZimbabwe ifile nje kale ndaba ama-sanction ngathi abantu besimakile igold ye-exagen nje bebanjwa ama-airport ezositshela ngokuthi ngama-sanction akula ma-sanction abulala iZimbabwe la iZimbabwe ibulawa yi-corruption omnankagwaba atshontshe egcekeni iZANU-PF iyatshontshe egcekeni abantu bebhekile uyabona so ikakhulu ama-leaders ayi-Southern Africa yibo abasicindezelayo ngani bona abakhona abakuthola ngokuhlupheka kwe iZimbabwe bayifadalala ngani bona kukhona izuzo abayitholayo laba bantu ngoba akuna muntu ongakhuluma kanje ekhulume into engekho egcekeni kanti into iyeyibona layo ukuthi iZimbabwe kunje ibuswa yi-corruption ngenkani uyabona ubona kunjani ebutswana ngubani umuntu wakwabusa for 40 years umgabubuse for 40 years bona ebutswana babe bangakuvuma ukuthi umuntu ebuse for 40 years umbani ongabusa for 40 years laye njani angeyibusi i-20 years kopha uyaphuma kuphela uyangena omunye noma kunje khona manje uyayihlukumeza ifamily ka-Ian Khama lokho eyibophe esenzayo siyadlula isikhathi esakhe akekho right lo president wasebutswana lo into ekhuluma kayikho iZimbabwe ibulawa yi-corruption nokubusa ngenkani lokungabusa abantu kuhle bengayekela lezo zinto umnankagwa ilizwi lami iyaphukalela
hayi siyabonga sizulukandaba lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele wona ngenamba zethu ze WhatsApp ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu zithi +12024650318 likhumbuleke balaleli lisithumele imlayezelo emfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke njalo lingathuki lisebenzise amabala ahloniphekayo siyalibonga akuzemelika lanxa umnotho welizwe leMelika usiya nganxele imisebenzi iqhubeka isiba minengi kutsho ugatsha lwezemisebenzi ugatsha lwe-US Labor and Statistics luthi kule misebenzi edlula inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 372,000 edalwe ngenyanga kaNhlangula lanxa kunjalo iningi libikwa lesithi kalithembi imizamo kamongameli Joe Biden eyokuvuselela umnotho welizwe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika, umnumzana Gary Twala Jackson, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba. Siqale ngokumbuza ukuthi ubona ephumelela na umongameli Joe Biden kumizamo yokuvuselela umnotho weMelika.
Kamsakazi, angiyiboni mina into encomekayo engingayikhuluma ngomnumzana umongameli uBiden. Selokhu nje ngenile, hayi ilizwe ngibona ngathi selingene phakathi kwehlubo ezingathi zinenganyana mpela, okokuthi kangilathemba kuye njalo kangiboni ele khono lokuthi alungise amanyala la sesiwabone sizakala phakathi kwelizwe. Izinto zijika zisima kubi kangaka, kodwa nibethembisile ukuthi into zizoba ngcono. Kusukela lokhu engenile lapha ngibona ngathi impilo isuka iba nzima. Ungakhangela ke ukukhwela kwendaba zama rent, ukukhwela kokudla, sokuthiya abantu abaningi bengela ndawo zokuhlala, sokuthiya abantu abaningi besemigwaqweni. Kanti ke angiboni mina ukuthi kulethuba lokuthi akulungise lokhu, ngoba njengoba izinto sezikhwelile futhi lanxa bengabuyela emsebenzini, imisebenzi eminingi manje umuntu kasenelisi ukuthi azitholele indawo yakhe yokuhlala esebenza. Ngakho ke ngibona ngathi hayi sisebunzimeni obuthize umsakazi.
Ubona kusiba lobubelo na ikakhulu nxa sikhangele ukubana intengo yamafutha ezimoda ikhanya ilokhu iqansa mihla ngemihla, okwakungayenzakali eminyakeni edluleyo esasibona ingaqansa iyehla njalo. Ubona kuzaba ngcono yini?
Msakazi, angikuboni ungcono okungeza ngoba abantu bethuka manje ngoba into zokukhwela intengo yezinto. Abaningi bathi lokhu kwenzeka ukuthi amafutha akhwelile, amafutha nje yiwo ayenza intengo yezinto iye phezulu. Kodwa ungananzelela-ke iminyaka elishumi edlulileyo izinto eziningi mpela zakhuphuka. Singanikeza isibonelo sezinto ezinjengama-rent. Iminyaka elishumi edlulileyo amarenti akhuphuka mpela phose ngathi nge-50%. Into nje bezivele singamanga kahle, bezime manzonzo. Ukuswelakala kwamafutha-ke manje okudalele ukuthi agcine khuphuka intengo yawo, kwakhuphuka nokunye, bekuyinto nje evele khona. Bona ngathi nje kune inflation ekhona lapha nje edalwa ubungame kahle kwe economy. Kanti ke amafutha lawo futhi aseze ukuthi lokhu kube worse. Kodwa nje akusiyo ndaba yamafutha enze into zakhwela kanje. Ungananselela nje vele kukhona nje utshintsho obelukhona obeluvele lusenzakala amafutha engakakhweli. Njalo kangiboni ukuthi lento kuzoba ngcono. Phela ingoma ka DJ Tira esigqibela ke uhlelo lwethu lanamhlanje. Utira ubecula eseGwanda kuyona le impela viki, kodwa sizwa kuthiwa ulahlekelwe yipassport yakhe South Africa. Hayi asazi umbe iphinde yatholakala yini, kodwa ke hayi simfisela ke inhlanhla ukuthi ayithole. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga uzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa, kumbe
lamhlanje ntambama ngo 7:30 silazo njalo indaba zakusihlwa. Igama ngu Chris Gande, sidibane njalo.